Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni kobulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanje nalowo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukuzwa ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasoze bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo, into nje eyenziwa kusenziwa i-publicity ukuthi kukhanya ingani uhulumende kamnankagwa kule nto ayenzayo. Kodwa-ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakalayo.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali leyi imali esizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali leyi izavela ngaphi, njalo izanika abantu abanjani, njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali leyi. Siphongukuyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama-companies lama-shops amancane. Kodwa hhayi, ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye iy'ndlela zokuphongufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Jirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo. Okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa kufuna ukuphathiswa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga leZANU-PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le iprogram, baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha kobulawayo a-applya, kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto eyokubhayizisa abantu, eyokuvala abantu amehlo ukuqhutshela abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMarsh Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. babona vele akula even isilugo esisodwa esenkukhu, babona vele kuligceke vele elingelalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khona pha. So hayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu iPublic Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxotshi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.